Umsekeli kaMeya wakoBulawayo uMnumzana Thinashe Khambarani usekhutshwe esikhundleni sokuba ngukansila kaWard 3 woBulawayo ngemva kokuba umthethwandaba ufumane ukuthi wancintisa ekhethweni elecala lokweba intambo yamandla kagetsi. UMnumzana Godfrey Nyoni, owenkampani yamagqwetha eNyoni and Moyo Partners, omele abeqembu elizibiza ngokuthi yi-1893 Mthwakazi Restoration Movement, lo Nomalanga Dabengwa, abaphanyika udaba lokusola ukukhethwa kukaKhambarami ukuba ngukhansila, uchasisa ngesinqumo somthethwandaba.
Lwalumayelana ngokuthi uKhambarami wathi engena ukuba ngukhansela wayesazi ukubana yena ulecala, so uthe tholakale lecala laphana kwakumele engakahambi lapho kungakavotwa laye, asathi hayi mina senginanzelela ukuthi umthetho ucacile uthi wona uma ngilecala akumelanga ngibe ngukhansela. Kodwa yena wazithulela wangena ku-election waba ngukhansela. So ujaji akutshiliyo namhla ukuthi ye yena uvumelana lenthokazi ukuthi hayi umthetho wona wawuvele usumjikele phandle, wathi wena awumelanga ube yini, ube ngukhansela ngendlela efanayo, akumelanga ube ngudeputy mayor.
Unkosazana Cora Ndebele owe 1893 Mthwakazi Restoration Movement uveza umbono wakhe ngempumela yedale.
I'm happy about the judgment because finally we got what we wanted as Bulawayo community, because we're not happy ukuthi umuntu oyisigangi kanjalo ayisimele ema-ofisini okuba ngukhansila wakoBulawayo aze abe ngumeya.
Abenhlanganiso ye-1893 Mthwakazi Restoration Movement elwela amalungelo oluntu, lo Nomalanga Dabengwa, abaphanyeka udaba lwabo e-High Court bethi uKhambarami kamelanga abe ngukhansila ngoba elecala lokweba, njalo lebandla lakhe le-MDC labamba uZulu ngamandla lathi abe ngukhansila. Ngomnyaka odluleyo ngoNtulikazi, uKhambarami wamiswa phambi kwedale likamantshi koBulawayo esetheswa icala lokweba intambo yamandla kagetsi emuntwini ayecele ukuba azolungisa okufileyo emzini wakhe. UKhambarami walivuma icala lokweba wahlawula amachumi ayisificaminwemibili amadola. Ababebotshiswe yi-1893 Mthwakazi Restoration Movement loDabengwa ngodaba lukaKhambarami yikhansili yedolobho lakoBulawayo, inhlanganiso ebona ngezokhetho, iZimbabwe Electoral Commission kunye nebandla le-MDC. Njalo laba bonke abazange bamelane lokubotshiswa lokhu ngaphandle kukaKhambarami. Idale le-High Court lamhlanje belilindwe ngamapholisa ahlomileyo, njalo indlela eziqonda khona zonke bezivaliwe. Isahluko 119 esibona ngezokhetho kunye losahluko 41 kusisekelo sombuso esibona ngemithetho yokusebenza kwamakhansili sithi umuntu oke wabotshwa wafumanwa elecala akumelanga aphathe isikhundla ekhansilini. Amagqwetha kaKhambarami, uMnumzana Maqhawe Mpofu owenkampani yamagqwetha iSempu Mlawuzi and Partners walile ukukhuluma lentatheli zindaba. Kusenjalo amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party amahlanu abotshwe izolo akhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba kusasa. Amalunga eMthwakazi Republic Party amahlanu abalisa uPatron Xaba, uPrince Ncube, uAkim Ndebele, uMongameli Mlotsha loNdaba Zelizwe Ncube. Basavalelwe eCentral Police Station abetheswa icala lokuhlabela bebanga umsindo phandle kwedale leHigh Court izolo kanye lokuthwala amagwaliba athi undiweni kakhululwe. UDumisani Dube weMathonsi Ncube Law Chambers nguye omele amalunga eMthwakazi Republic Party. UBulawayo lamhlanje uvuke ehlukile kulamapholisa ahlomileyo indawo yonke edolobheni lasemalokitshini kulandela imibiko eyaphuma ebulenjini ethi abantu bazatshengisela besola umbuso okhona kanye lokumamanzonzo kwezomnotho ezweni okungazange kube khona. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.